Ibutho leZimbabwe libambisana lamapolisa sebebulele abantu ababili abacatshangelwa ukuthi badubule isotsha lafa izolo enkambeni yeChicken Inn Police Base eChivu. Isikhulumeli zamapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi abantu laba badutshulwe kulandela ukudingwa kwabo ngabezomthetho okwamahola phose alitshumi lasikhombisa. Unyati uthi akwaziwa ukuthi abantu laba ngobani. Uthi bayitholile imibhobho yemihlobo yama-AK-47 ebithathelwe uLawrence Mupanganyama loPeter Zirebo abadutshulwe basenkambeni le yeChicken Inn Police Base. UMupanganyama loZirebo bakubuthole 21st Reserve Force esiqintini seMount Darwin. UZirebo ubiwa elimele kakhulu njalo usesibhedlela. Unyathi uxoxa ngalolu daba.
Amapolisa akasesi asetshela abantu laba ama-suspect.
Ye, singathi-ke kuhambe njani kona ngale e-Chicken Inn Base?
Sisakhangela Jube ukuthi kuhambe njani. Impiko esinayo itshengisa ukuthi kulaba amandoda angu-2 amandoda lawa bafike e-police post. Umnyango khona wacela ukukhuluma lomsotsha baya phandle bephenduka kwase wafika omunye futhi indoda leyi yase yadubulile umsotsha wase wafa yatshaya njalo omunye bathathi umbhobho base babaleka. So sicela uZulu ukuthi bangafaki iminiko engasiyo ku-social media.